Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Alingali fuka njani mthwakazo omuhle zulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu ziku 22 Ncwabakazi 2018 igama nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa asexwayise uZulu ukuthi namhla imigwaqo egqagqele idalele Constitutional Court izabe ivaliwe.
Kuzo singatholanga ama 21% ama results from 21% of the polling stations. Into emqoka ukuthi ubufakazi obukhona kuyemela to overturn inumbers zona lezi zama election.
Kanti kuyini okwenza abesitonga abebhinga bengavoteli ibandla lezano PF?
Mana ngikutshengisa ukuthi ngani abantu bebhinga bengayithandi izano PF. Isizathu esawuqala ukuthi izano PF nayo abantu bebhinga ayibathandi. Izano PF kusukela ngo-1980 ibusile kwaze kwaba nakathesi phose iminyaka engamashumi amane ilokhu ibusa. Asizake sizwe uminista ngitsho lo yedwa ovela ebhinga okuthiwa khona uwapointiwe.
Inhlanganiso ephathisa abantwana besikolo esigabeni seMandebeleni iMopane Foundation yenza umcimbi wokuhlomisa abasakhulayo. Oweligqweda likamongameli Donald Trump umnumzana Michael Cohen utholakale elecala lokufumbathisa amantombazana kaTrump amabili ngemali yomkhankaso wakhe. Amapholisa asexwayise uZulu ukuthi namhla imigwaqo egqagqele idalele Constitutional Court izakuba ivaliwe. Khona phakathi kwamthethwandaba akusoze kuvunyelwe amafoni leminye nje imitshina efana lamakhompyutha engathatha imfanekiso. Umsakazo we-ZBC yiwo wodwa kuphela ophiwe imvumo yokusakaza okuzaba kusenzakala. Ngalokho, kulabanye abazaba bebuthene endaweni ezijiyeneyo lamhlanje ekuseni bebukela okuza kuba kusenzakala kumabonakude. Kobulawayo ibandla lezanu PF linxuse amalunga alo ukuthi azobukela esigodlweni sebandla leli iDavis Hall. Kunjalo nje amagqweta avela eSouth Africa emela umkhokheli weMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa asephiwe incwadi zokusebenza elizweni zona kade zikhathaza ukutholakala. Osekusele ukuthi sizwe ukuthi kuzahamba njani emthethwandaba weConstitutional Court. Sixoxe lengcwethi kwezokhetho njalo isiphathamandla se-MDC Alliance unkosikazi Helen Shiriedenga simbuza ngokuthi kungahamba njani lamhlanje.
Lapha angeke ngatsho, but kulaba ivinqade sikhuluma ade ukukhulunywa ngu-spokesperson ka-President Chamisa legqwetha lethu uMpofu bakhe bethi hayi although singatholanga ama-21% ama results from 21% of the polling stations. Into emqoka ukuthi ubufakazi obukhona buyemela to overturn inumbers zona lezi zama elections. So mboni ngani maybe kungaba lenkinga, but so far bona basithembisile ukuthi hayi ubufakazi obukhona okwamanje kungasincedisa kakhulu.
Ngesikhangele phambilini kokhetho kukhona okubhaliweyo kumaphepha asemthethwandaba ukubana khona kwani kwakuke kukhulunywa kwabana izinduna zangenela kakhulu. Ukubona njani wena khona?
Vele indaba yezinduna vele yindaba sibi la discala ngayo kakhulu. Even lathezi iMDC sike sazama ukuxoxisana nalezi nduna, yebo abanye bazwisisa but abanye babo kuyinkinga. And esibona ngani induna nxa sizikhangelisisa ngabantu abahloniphekayo sibi lesigabeni lapha abantu abahlala khona, so abakukhulumayo abantu bawulandela bale influence ethize. And kulezi induna sibilade wonthi hayi lezi zi-hostile kakhulu and ziya influence, and it was clear ngoba even lamanye ama-reports ade siwathola uze kuthiwa ngikhumbula ngesikhathi abantu beregister ukuvota laphana uzothiwa ezinye induna labo sabhuku bebe ibathe belesithunywa zabo besenza lesithunywa zabo lama exercise book bebhala bonke abantu abahlala esigabeni lapha abahlala khona. So iinfluence yezinduna obviously ikhona and asingeke sayibalekele ngoba ngesikhathini ezinencwadi sihamba kwezinye indawo loba khathesa de besizama sibili ukukhampeni abantu bephuma but kwezinye indawo yabo ubona umuntu ekutshela ukuthi abubona umuntu ethithibele umuntu esithi hayi lokubuya eralinyeni ngiyafuna but lapho esihlala khona sikhanyela ingani okokuthi lokhu i-movement any movement esiyenzayo bayabe sikhanyela.
Siyabona njalo lukhona udaba olwentethele izindaba ubana bezingaphi amathuba halingeneyo kubo bonke abancintisayo.
Into nale yentethele izindaba vele yinto sibilade sithona sikhala ngayo ngoba anti liyabona abantu abaningi abala amanye ama-newspaper especially like abala njengokuthi thina the only broadcasting station esilayo eZimbabwe yi-ZBC. So abantu babukela i-ZBC ngathi ubona vele every time 3/4 of isikhathi babetshengisa ama-rally ezami ubona nqade betshengisa maybe bekhuluma ngochamisa into ababekhuluma ngayo it will be negative kuyabe kuyinto embi kumbe besida uchamisa ukhulume lokho okubi eralini wathi bekungaphumi into ezinhle ngakho. So into ezinjalo ngenxa yokuthi iZBC yebona ngabantu abaningi ilizwe lonke jikelele. So yinto adibona ukuthi hayi into le iya influence abantu. However into enhle ngakho ngalokhu ukuthi noba nje i-public media imele ikhangele lokhu intando yabantu but okwenzakalayo ukuthi besibona kathesi kulabo social media ubona amanye ama njengani izindla bo-VOA lamanye ama-channels abozim besikwanisa ukubona indaba sibili lama-rallies live kubo internet. So ngenye into sibili encedisileyo ukuthi hayi loba nje yebo siyakhala abo-ZBC lokhu esikhala njalo but at least i-social amanye ama-newspaper de ku-social media bebekhipha sibili indaba ezi-right nxa khathe siyakwanisa ukuba live namanye amaphepha ku-newspaper. So besisithi hayi loba iyahlupha but at least lakho indaba le esincedisile but ngiyinto vele esithona sikhala ngayo even ngakhathesi sikhala ngayo kakhulu.
Lo ke ngunkosikazi Ellen Shiriyelenga ingcwethi kwezokhetho njalo eyisiphathamandla se-MDC Alliance. Kunjalo nje loba nje idale le-Constitutional Court likhangelelwe ukuthi liphume lesinqumo sokuthi ngubani owanqobayo ukhetho lukamongameli emthethwandaba lamhlanje, iningi lezakhamizi zezansi emandebeleni lisemnyameni ngokuthatha indawo eHarare. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
Iningi lezakhamizi emaphandleni wezansi emandebeleni lithi ukuswelakala kwamagagasi emsakazo, omakhalelekhukhwini kanye lamagetsi emaphandleni ngezinye zezizathu ezenza ukuthi bahlale bengazilutho ngalokho okwenzakaleli zweni. Lobanje umthethwandaba we-Constitutional Court ukhangelele ukuhlala ngolwesithathu ukuze uxazulule udaba lwempumelelo yokhetho lokudinga umongameli welizwe uZulu emaphandleni uthi kanalwazi oluningi ngalolu daba. UNkosazana Sibonile Gumbi okaward 17 efumukwe okholwa ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wanqoba kungela ukuthandabuza uthi basizwa yonalo umsakazo ukuzwa indaba kodwa iningi livela likwazi ukuthi kwenzakalani.
Kakhulu vele kuba Studio 7 ngitsho kuze kube lakathesi asikwazi sisakulindele lathi ukuthi sikwazi ukuthi kuyini okuthathani indawo njalo nxa sesizwa kukhulunywa ngokuthi ye amarisulti abanye abe maningi sisifiso sethu besifisa ukuthi ngakubuyelwe back sakhangela from each constituency ukuthi laba baphumele ngako baphumele ngako kuze kuyefika phezulu khona emaphethelweni. Ngenye yikho kungathini ongalamula nxa kulama argument.
Ezinye isakhamuzi sefumukwe uNkosazana Prithinyati uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende athuthukise amagagasi emsakazo ukuze labo behlale bekwazi okwenzakala elizweni.
Kakhulu bathi sifuna ngawo kuyathuthukiswa amagagasi ona ukuthi nxa uvela ule radio yakho ungakhathazeki upho ngivula lawe uzalelele lapho khona.
Kusenjalo iningi labantu likhala ngokuthi into ngempahla iyayiqonga ezitolo ngesikhathi abezombusazo belwisana emthethwandaba. UNkosazana Sithabile Mbangeni oyilonki uthi lokho akumjabulisi.
angikaboni lutho engilubonayo kakhulu emalini imali lokho engingayiboni ukuthi kade ihamba njani ngoba lokho ingane icathile njengakuqala ngingakavoti yikho lezi tolo kunjalo ngalamali izitolo sokuqasa izinto zonke akulalutho olubambekayo lokho ngani kuyangidanisa sibili ukuthi kade sizaphetha umnyaka wona lo silinja
umkhokhelo omanyano we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa uhambe emthethwandaba ekhonona ngokuthi umongameli Mnangagwa onqobileyo kukhetho lukamongameli waqilibezela umnangagwa uyakuphika lokhu njalo uthi wanqoba kungela ukuthandabuza njalo wethesa uChamisa umlando wokudlalisa isikhathi somthethwandaba iningi selimelele ngamehlo abomvu isinqumo somthethwandaba lo owe-Constitutional Court ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube
Siyabonga Albert lokhu sikudaba lunye ngesikhathi umthethwandaba we-Constitutional Court ulungiselela ukuzwa udaba lwe-MDC Alliance ecela ukuthi kwesulwe impumela yokhetho olusanda kwedlula izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa sezikhuthaze omahluli abaza kwehlulela lolu daba ukuthi bengasabi njalo bengathathi hlangothi uBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Izalwane zeZimbabwe kwele South Africa zithi ukungena kodaba lombango wempumela yokukhetho emthethwandaba weConstitutional Court lamhlanje utsho ukuthi kusasa iZimbabwe seyeme emahlombe abehluleli abazahlahlula lolu daba. Umelo MDC Alliance kwele South Africa umnumzana Austin Moyo ukuthi bafuna omehluli bethule impumela esekelwa ngamaqiniso lobufakazi obuza kwethulwa emthethwandaba.
Kubahlulele labo bazobe belalele sengathi bangaba nomoya kaThixo balalele bangakhetha uhlangothi balalele ngaphandle kokwesaba balalele ngokwethembeka balalelele abantu baseZimbabwe.
Ngakwelincele sizalwane seZimbabwe umnumzana Khulumani Njayi uthi omehluli akufuzanga bazehlise isithunzi ngokwenza okusegcikeni ukuthi basekela ibandla elibusayo.
Yona impumela ye-Constitutional Court ungathi ingaba 50-50 ingawela ngapha kwelinye icela ngoba yona iZANU-PF angeke ithembele kakhulu kujaji uMalaba ngoba uMalaba kungayenzakala ukuthi njengoba engumuntu owangena ngesikhathi sikaMgabe kungayenzakala ukuthi engaba ngumuntu owayezwana lo mgabe njengoba kunguye wamfaka kulesiya sikhundla eminyakeni emincane edluleyo.
Le yinto esekelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Mashimabizela yena othe umehluli kufuze baqwaye ukwenza njengalokho abebekwenza ngesikhathi kusabusa umnumzana Robert Mugabe.
EZimbabwe singabhekisa from kudala abakwazi ukunikeza isinqumo leso si-against iZANU-PF this time around. I-evidence iningi kabi le ibonisa ukuthi bayenze i-rigging so kumele banikeze isinqumo lesiya sokubonisa ukuthi nabo bayacabangela abanye abantu lawo basokolwayo eZimbabwe.
Isiphathamandla lasebandla le-United Democracy Movement umnumzana Andrew Nyathi ukuthaza behlulele ukuthi bagxile emkantweni odaba oluphambi kwabo haji kuvumela amagqwetha echitha isikhathi ephikisana ngokuthi lo ubhale kabi kumbe usebanyana kabikelanga umthethwandaba ngendlela eqondileyo.
Bakhangelisise babone ukuthi kuyini okwenzekayo bengesabi lutho bangayi ukwehlela kwamanzi baqine babe leqiniso lokuthi umsebenzi owenziwe ngabantu beZimbabwe intando yabo iyenzeka.
Iningi ke lithi kufanele omehluli baqaphele ukuthi isinqumo abazasethula kweyemekiso ikusasa izizalwane zeZimbabwe ezedlula izigidi ezilijumi. Melisulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usilohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 laku 15460 kHz ku short wave. lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook ukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Oyeligqwetha likamongameli Donald Trump umnumzana Michael Cohen utholakale elecala lokufumbathisa amantombazana kaTrump amabili ngemali yomkhankaso kaTrump. UCohen uthe evuma icala wathi uTrump nguye owamthuma ukuthi asebenzise imali yomkhankaso okulicala elikhulu elilesigwebo esileminyaka engafika phose amachumi ayisifica minwembili. Ngesikhathi uCohen egwetshwa, owayengumgcinisihlalo womkhankaso kaTrump umnumzana Paul Manafort laye utholakale elamacala ayithoba minwembili awavumileyo abalisa inkohlakalo lokungethembeki. Yena uTrump uphendule ngokukaManafort esithi uyamzwela ngoba bamgcona amafutha engulube angayidlanga, kodwa kakhulumanga lutho ngoCohen. Isigaba sebhinga sihlala sisiya kubandla le-MDC selokhu lasungulwa ngomnyaka ka-2000. Lanxa amanye amabandla ayazama ngamandla wonke ukukhankasa edinga ukuvotelwa kulesi sigaba, kuhlala kusehlula. Sixoxe lomela isigaba sebhinga North umnumzana Prince Dubeko Sibanda, saqala ngokumbuza ukuthi kanti vele ibhinga kuhamba njani nxa kufika isikhathi sokhetho.
Ngingazi ukuthi ubuze ukuthi ngabe wahamba njani iMatabeleland North yonke yini kumbe ngakwami ngahle. Kodwa engakutsho ngakimi ngale ukuthi ngingene ngo-2013 okwakuqala ukuba lilunga ledale le-parliament. Kusukisela ngesikhathi leso ngingena ngo-2013 ngakuthatha kwaba ngumlando wami ukuthi khona ngingabi lilunga ledale le-parliament elihlala liseHarare kokuphela. Ngaba lilunga ledale le-parliament elalisenza ukuthi noma phakathina kwenyanga yokuba se-parliament ngiyabanjela amaviki amabili ngenyanga ukuthi ngibe ku-ground siba ku-constituency siyahlangana loZulu. So ke akuzange ke kube lesikhathi lapho engaphumula khona, okutsho ukuthi nalapho sengisiya campaigner ukuthi mbuyele ngo-2018 yima akuzange kube ku-campaigner kwaba nje i-voter education lokukhumbuzana lezakhamizi ukuthi hayi inhlelo zethu zonziyana esiziqalise ngo-2013 kuqakathekile ukuthi siqhubekele phambili ngazo ngo-2018 kusiyafika ku-2023, ngoba injongo yethu enkulu yokuthi sizame ukuthi siphakamise isigaba sasebhinga. Isikhathi eside besingabantu ade bekhangelelwa phansi, kodwa sokuyisikhathi esokuthi siphakamise amakhanda lathi sitshela abanye ukuthi hayi, bakithi lingazibonangani yini lodwa elikhona eZimbabwe, lathi abebhinga abesitongeni sikhona. Kufuze lathi sikhangelwe sihlonitshwe njalo njengomuntu wonke waseZimbabwe, singabi labana abakhangelelwa phansi bekhangelelwa phansi isikhathi sonke. Singabantu nje lathi abafana lomuntu wonke ohlala kuleli lizwe leZimbabwe, silamalungelo, amalungelo wona lawo kufuze ephakanyiswe. Yiwo umlando omkhulu ekade ngivele ngilawo kusukela ngo-2013 embonangalo kufuze siwuphakamisele phezulu 2018 kusiyafika ngo-2023.
Kahle kahle kuyini okwenza ukuthi abantu bebhinga bengavoteli iZANU-PF?
Okwakuqala ngingathi uqakathekile ukuthi sinanzelele ukuthi ziyagezana izandla. Asikho esingathi sona singageze esinye sithi esinye kase sigeze. Mana ngikutshengisa ukuthi ngani abantu bebhinga bengayithandi iZANU-PF. Isizathu esawuqala ukuthi iZANU-PF layo abantu bebhinga ayibathandi. iZANU-PF kusukela ngo-1980 ibusile kwaze kwaba nakathesi phose iminyaka engamachumi amane ilokhu ibusa. Asizake sizwe uminista ngitsho lo yedwa ovela ebhinga okuthiwa khona uappointiwe ngupresident weZANU-PF ukuthi naye abe nguminista. asila ngitsho lo permanent secretary oyedwa wake wamuzwa kuthiwa khona uya appointwa esuka eBinga. Asila ngitsho umuntu osesikhundleni esikhulu esimangalisayo okungabe ethiwa khona usuka eBinga. Isizathu ke sakhona lokho lathi lanamhlanje siyasidinga siyasiswela kasisiboni. But uma sesikhangela njalo even la kwi-infrastructure na ku-development, ezinye izigaba ziyathuthuka, ezinye izigaba ziyaphakanyiswa, ezinye izigaba zifakelwa amatara phezu kwenye itara, kodwa thina lokhu siphila kikaSmith. Ungakhangela umgwaqo osuka eKaripa usiya eBinga, ukhangela umgwaqo osuka eGogwe usiya eBinga. Lwana umgwaqo wawufakelwe imali ukuthi khona ngawufakwe ibe itara kuze kuyefika eBinga. Umsebenzi wayewuzaphakamisa kakhulu ezokuvakatshelwa kwethekelelwa kweBhinga kanye lebhizimusi yenhlazi. Kodwa umgwaqo lwana wathi usilungiswa, kwathi kufika lapho kuphelela khona ama-provinces amabili lapho ugcwele khona abantu besishoneni, iMashonaland West kanye le Midlands iGogwe, lapho ecina khona ithara liyana layo yahle yaphela. Kwasokuthiwa ke hayi le abantu abahlala eBhinga ngabantu abalemsila, so akula need ukuthi befakelwe ithara, ngabahambe nje ngobhuqu. Kwaze kwaba namhlanje lowo mgwaqo akekho ongake wake wazama ukuthi esicasisele ukuthi kanti kungani imali iphelela kulabo abakhuluma ulimi lwesishona, kodwa ke thina kithi ongelanto eyenzakalayo. So ke ngamafitshane izanu ayizake isihloniphe njengabantu besitongeni, ngenxa yalokho ke lathi ambona ukuthi singaba lesizathu sokuthi sihloniphe njalo sithande.
Manje yona iMDC libona ngani izahlonipha abantu beBhinga nxa kuyukuthi ithethe intambo zombuso?
Isivumelwano sethu esasenza leMDC kusukusela ekuqaliseni ngeyokuthi lathi sidinga umuzi lapho esihlonitshwa khona, sinakakelwe lathi njengomuntu wonke, njengozulu wonke waleli lizwe, okokuthi nxa kuqatshwa noma kuthathwa abantu befakwa emsebenzini, singakhangeli ukuthi lo kibo kungaphi, kodwa kasikhangeli ukuthi uyanelisa yini njalo uphethe yini imfundo engayenza ukuthi lowo muntu ayenze khonokho okufunakala ukuthi kwenziwe. Sikubonile ngo-2009 uthe uMorgan Tsvangirai engena ukuba ngu-Prime Minister uhulumende womanyano, okwakuqala sathola umnumzana ohloniphekayo ubaba uGabuza ethathwe siya kuba nguminister. Kwaba ngokwakuqala ukuthi khona sithole lathi uminister ovela kithi. Ayiphilanga isikhathi eside i-GNU yona leyo, yikho ke wahle kwaphelela khonapho. So ke kithi nxa sikukhangele lokhuyana kuyasenza ukuthi sithi hayi, kutsho ukuthi thina le-MDC isivumelwano sethu silokhu sikhona, silokhu siphila esokuthi lathi MDC izasihlonipha, izasiphatha ngendlela okufuze siphathwe ngayo, indlela ephatha ngayo abantu bonke. Njalo yazi ukuthi ngazama ukuthi ngukhangelisise kuzanu, izanu lokhu yaba yiyo President Shona, Deputy President Ndebele, nguye abemelele iMathebeleland. Kanti iMathebeleland aso bantu besiNdebeleni bodwa, aso bantu besiKhalangeni bodwa, kulabantu besiNambiyeni, kulabantu besiTongeni. Okwalisa ukuthi izanu lakithi one day orati noma upresident engowesishoneni, uvice president ngabe ngowesitongeni, ukwenza ukuthi sibone ukuthi bayabona ukuthi iMathebeleland ihlanganisa abantu besiTongeni labantu besiNdebeleni leminye imihlobo. Okukwaliswa mbani khona lokho? So ke thina yikho ke sile themba lokuthi hayi ku-MDC mbona ngani siyahloniphana, mbona ngani hayi siyaphilisana, akukhangelelana phansi ngokuya ngokuthi lo ungumhlobo wuphi, kuya ngokuthi wanelisa ukwenza kuphi.
Lo ke umnumzana Prince Dube Kosimanda, umila isigaba seBhinga North, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Inhlanganiso yeMopani Foundation International ilombuthano wamaviki amabili woBulawayo labafundi abangamachumi amathathu lanhlanu abasuka ezikolweni ezisesiqintini ezimbalwa zemhlubulweni weMandebeleni bebahlomisa ngezempilo lekusasa yabo. Okunenge asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekwaBulawayo.
Imfundo lihawu abafundi abangamachumi amathathu nanhlanu bathe gwaqa esikolo seFounders High School lapho abathole ithuba lokwethekelela indawo ezimbalwa zakobulawayo befundiswa ngemisebenzi ehlukeneyo lokuyabuka ezemvelo. Obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo eMopani Foundation International oyisizalwane seZimbabwe esihlala eBilitani unkosazana Nomsaneke uchasisa ngohlelo lwabo lolu.
Normally silabantwana bangu 35 in total owithi bakhona bonke la abayithiwa besele muva because indaba yokugada kusho ukuthi sasithiya abantwana abazali abogogo bagadisa abantwana abayithiwa basole imali yokugada and sagcina sithumela bona balandela ngefollowing day. So abanye baqale bafike nge-Monday laba abayi-two bafike nge-Tuesday. Siyababhadalela i-school fees bonke, sibathengela amalokhwezela ama-school uniforms, sibathengela i-basic stationery but ukudla emakhaya undayi asibathengele.
Uthi abafundi ababasizayo basuka eShurugwi, eNkayi, eLupane, eCholocho, eMatopo leKhezi njalo basiza abantwana bonke kodwa ikakhulu amantombazana ngoba bebhekane lokwendiswa masinya ngezizathu zokuswela imali yemfundo.
Into esiwazi bakhulele emakhaya mina, I know ukuthi abantu abasebenkhaya bala exposure and khona ukuthi abantwana babhadalele fees kulelizwe. Siyakwazi abantwana basemakhaya yiwo abagcina besiyakwenda bebancane. So sizama khona ukuthi at least bafunde just bathole khona kuyimfundo nyana noma soze bafikise ndawo but hopefully sizabafikisa somewhere abazokwazi ukuziphilisa afterwards.
Omunye wabafundi uLindeni Ncube osuka ezamanyoni primary school uchaza usizo aluthola eMopani Foundation International.
Ibizo lami nguLindeni Ncube ngisuka ezamanyoni primary school. Umophani esinsize kwesikhathi eside sisithengele lezi bhoko lezicathulo lamayifomu siyasibhadalela le-school fees ngu-grade 6.
U-Iphithule Ndebele osuka eCholocho laye ubonga usizo aluthola eMopani Foundation International.
Usuka eGwayi primary school ayosize kane wakundithengela izigqoko lokumbhadalela i-school fees. Ngithanda ukuyibonga nje ngoda ndisibhadalela.
Unqobani Dube osuka eMqabuko Nkomo High eKhezi uthi iMopani Foundation International isimsize kakhulu, iqale ukumsiza ekugrade 6 manje useku-form 1 njalo laye engakhula ukhangelele ukusiza abanye abafundi.
Ayisimsize kwesikhathi eside, ngijabule kakhulu engikhangelele ukuthi namfundi ngikwanise ukusiza abanye abantwana kusasa. Qalise ukuncedisa sakugrade 6 ngu-form 1.
Unkosikazi Sofa Ncube umbalisi ezamanyoni oze labafundi obona ngezenhlala kahle kaZulu esikolo ubonye uhlelo lweMopani Foundation International.
Ehlelo lweMopani esikolo sezamanyoni primary school eKhezi ngimele abantwana besocial, ngimele ama-social services so ngibaphelekezele ukuza u-educational tour yabo lapha eBulawayo. Ngibuye labantwana abangu-7, 3 from the secondary school, 4 from primary school ezamanyoni. Lakhona lokuthi bancedisile mathozi kuyasiphathisa lathi njengababali sokuthi abantu bethu babe exposed to ezinye indawo abangazaziyo.
Inhlanganiso yeMopani Foundation International yasungulwa ngomnyaka ka-2013 okwamanje incedisa abafundi abangamachumi amathathu lanhlanu abalabo kobulawayo kumbuthano wezemfundo okwamaviki amabili. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Every man got the right to decide his own destiny, and in this judgment there is no partiality. So arm in arms with arms, we'll fight this little.
every man has got a right to make his own decision. Zimbabwe lamhlanje ke lilanga 22 lapho kule indaba olukhulu Constitutional Court. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo ntambama ngo 7:30.